Namhlanje bekungude number 5 ukuma youth games kunetball sibone iSouth Africa inqoba iZimbabwe 40-32 kuthi ukuthi iZimbabwe ichaywa okokuqala kunetball kodwa badlale kakuhle amankazana kukhangelele ukubana beqhubeke besenza kakuhle kanjena kuma-athletics ezokugijima lezi iZimbabwe isithole igold ngemva kokubana uBetha Chikanda ewine ku-3,000 meters kutennis yona edlalelwa eBulawayo Athletic Club lapho abaningabakwazi ngokuthi kuse-BAC uValeria Bhunu uyenelisile ukubana angene kuma-finals ngemva kokunqoba kwi-semifinal kukhangele ukubana yenze kuhle ku-final lapha aphumele egold kuzokuthi kulabanye abagijimayo ababili abayenelisileyo abezimbabwe ukubana bangene kuma-finals e-800 meters yona ekhona-ke kusasa
yiphi eminye imidlalo edlalwe lamuhla njalo iqhubeke njani
kwezenguqu umdlalo odlalele enkundleni ye-Butterfield Stadium iZimbabwe ibe yi-1-1 le-Angola kwazokuthi eliveve stadium iMalawi yachaya iMozambique 2-1 lapha-ke kuku-group A okutho ukubana iMalawi isine 6 points idlale imidlalo emibili isiya phezulu kulokhu iZimbabwe iku-number 2 so kuzawutho ukuthi iZimbabwe ma isidlala umdlalo wabo wokugcina le Malawi sokumele inqobe ngoba kukhangele ukubana iMalawi iqine kakhulu njalo isidlala emidlalo embili kuphela izanqoba iSwaziland ingaqedisa ilabo 9 points ingaqeda iphezulu ngakho yokhangele ukubana iZimbabwe inqobe kuMalawi ma ifisa ukubana iye phambili ngoba i-Angola inganqoba kuSwaziland yiyo esila amathuba amahle okubana iye phambili kanye leMalawi ku-group A kuzokuthi kwelabomama kwelabankazana ibhora ama-Mighty Warriors azadlala kusasa lebhetsana kukhangeleke ukubana banqobe lowo mdlalo ukuze lawo babe lethuba lokubana bathole imedali kuyona lo mdlalo ekhona eyama-youth games ngamafitshane yikho ebesilakho ku-day 5 yama-youth games.